Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 ngabakazi 2022 ngokhepsi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla le-ZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikahlamezi ilungelo likaZulu. Abantu lokhu bemelele impumelelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende ulubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usenda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga oECD abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The pricing models in the economy have actually created some of the inflation. And some of the pricing models have actually, unfortunately, been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzonde okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China nga uGubamatanga sebemsusele amanqe ngokumdubula.
Comrade Gubamatanga, it is fortunate that what you said has been said in Zimbabwe. And you said it in China would not have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, I as president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga ubekhuluma iqiniso.
Ya iqiniso ukuthi phela uGubamatanga nguye umphansi ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngekhona lokhu kube emuthrethena angibona ngathi ukuphambanisa. So kuza ukuthi kanti i-corruption ayivela ejoyeni uMnangagwa ukuthi uzame ukuthi aqede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hayi uthrethena ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubonangazane kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumthulana ovele okhuluma into ezingaqonda. Akusize amenzelise ngoba ukhuluma iqiniso. UManguza uGovernor Richardson kwakhuluma futhi ku-police statement ukuthi imali izibhadelwa ama-contractors yize zingena emsikeni omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotsha kubiza ngixotsha kodwa ngavele amxotshise ukutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemthukeni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza ngenza
lizo. Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi kuyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphikisa nje sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga esithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo mhlobo ngibona ngani ngabantu abazenza i-CC benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshi. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
bangaki ababulawa yi-CCC izanyi lama-records since Gukurahundi Mbrambathina eKwekwe babulala uNube khathesi babulale uMoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshawa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho kwenzeka namhlanje kulomthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafica kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela la sona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuza kwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyela ukuthi abambe imihlangano, engavunyela ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa uqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu Zimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe okuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwi la ayesithumbile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazayenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF lokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki kungasilo qiniso. Ngitsho abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugilikici abakwenzayo bebodwa, hash ukuthi ngamalunga amaphathi athize sikhangela umzekeliso ka honorable ubaba uSikhala umuntu owaphuma emgcekeni ku social media wathi ukubana yena sesiya sesiya kwenza ubudlawundla sesiya cause violence enyathimi and kwahamba kwenzakala khonokwa sokwenzakele umthetho usumbambile nxa umbabile umthetho nxa efika phambi komthetho wendaba kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubheyili ephiwe amacondition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela kusocial media njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu
babathuma kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP
baningi kakhulu amalunga e-TPC esibaziyo njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa bayahamba lapha ku-ground ngalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umama lwane uyagijima uyangena emakhokhobo aphuma emganwini angene lapha angene phansi athi ayebonye athi ayengaphi kodwa kakazabotshwe kakazahlukunyezwe ngoba ukwenza kusemthethweni yena yena ngwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubotshiwe usemthethweni ndaba ngendaba zepolitiki so lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni yikho bona umthetho ungababambi umthetho ungabahlukumezi kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana uzasithwala isiphambano sakho akulali lokwenza ipolitiki ama-politicians maningi kakhulu njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo yikho bengahlukunyezwanga laba abahamba befuna ukwephula umthetho and ungakhangela futhi it's always the same people all the time kanti yibo yini asebeqatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na so lokho yikho okutshengisela ukuthi hayi kukhona ukutshaya manje
Banengi abantu eZimbabwe abathi baphile nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka 2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukukhela umnumzana Raila Odinga amavoti ayincosana. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba akwazakali okuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukukhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuzakwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli ababili laba bengaba nguthikilo bhanqa.
Direct from Washington.
Siyongena esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umnumzana Salman Rushdie ugwazwe eNew York belungiselela ukwethula okucabangayo ngokukhululeka kwabalobi sekhuluma lesihlobo nabangane. Ugwazwe entanyeni ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika. URushdie waloba ugwalo olesihloko esithi The Satanic Verses. Ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo besiMoslem. Ele Russia lele Ukraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa inuclear. Ele Ukraine lithi ibutho lakwele Russia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. Ele Russia lalo lithi ngele Ukraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi le-Europe. Sike sizwe ezamasiko.
Benana masivo
wenzi umandla
lo baba mkhulu
masivo
uthele lo masivo lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo uyingcwethi kwezamasiko esintu
ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokho kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane inkomo yayidingazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. Esikhathini labanye omakhelwana belusa labo babethokoze. Yayithi ingazali inkomuliyana. Okokuqala, qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi. Kuthiwa kukhutshwa lolwana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho, isiphinda futhi kusengwa. Luyabe lokho luphuma uchago lolwana lungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Lolwana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni. Kusesele ndiwo olwalufakwa ediweni. Lubiliswe eziko. Lutina kwa pala soru kutu waka subila. Suka iswa kukupeshwa. Kwa wuna peshwa ngopesho olu sebeza ekai. Kwa kudingwa upesho ulesi shasha esituwa mvara sangwana. Hilo upesho olu alu pesho. Kwa wuna sasa vile sile singani sile mpesho. Pesho yeye. Nga so ngani so kujia. So kufunu kuba nga mashaka. Hii kukuvutwa kwako. Kwa kusiba lumlaza nyana njuka soku lumlaza nyana. Babe sebe guza ge abafani. Ya isengwa nje ngega bili ka tatu. Kungabona kutu kakoloyo soru nchincha. Soru suba mshope. Segu usaziwa kutahai. Umtubi wa mashlaga supelili. Beso kupegwa ge okwa kutua isatiane. Ngalo lolu kako. Umtubi lo amashlaga gonke isatiane. Kwa kungapegelwa ekaya. Kwa kupegelwa kona lesma elape. Esengelwa khona ngale kubasizwe khona ngale kuphekele khona ngale isathiyane lesi saku kwakufaka uchago luthi lasoqalisa kubila khona pha sokufakwa kimpupu sekuphehlwa kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvara sangwana hayi khona olwekhaya kuya kunaso sifalila bhazi ke lijile elihle sesiyisoka isathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlaka akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amankazana yena alidli phela isathiyane, yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni. Kwa kungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isathiyane lesengisho ukuthi yikudla okudumileyo lokho kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala sebesithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale ke kwesizwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owasenziwe manje
namasiba.
Owasenziwe
manje
abadala.
Naku ke esilethwe ekhona namhlanje kusigaba sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla siyasumsa. Ibathinte labo kudonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ukubana sikhumbule ukubana impilo yethu ivela uJehova, nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha isihlane elalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uverse 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzindla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umutsho wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ephenguphahluka akhulume lento engelangqondo. Labantwana abancane bazibamangala ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu, ngukhulu onjani. Babe zibakhulume lwesikhathi esikuthi into enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngabe wenza uhle ngokukhula kwakhe. Kuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Ilizwi ngelithi okubi, okubi kade into enjani. Akula muntu ongazi into embi, angitsho izigqoko ezimbi, angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza. Into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona yizinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova, engazihloniphiyo yena umuntu sibisakhe, engahloniphi umndeni, umphakathi lesizwe sonke. Phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani ulane empilweni. Baningi abaziwayo abathi balezimali, balezikhundla, bayabusa, benza lokhu nalokhu, abenza okubi. Okunye nxa sesikuzwa, okunye nxa sesikubala, kushaqisa igazi. Uze kuthiwa usimbele ngece, yena lwana owesatshwayo, yena lwana okhothanyelwayo, yena lwana uguqelwayo, wenze uNkulunkulu uthi kumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi. Kanti kungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu? Ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe. Yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki, ngobana uyabo usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani. Kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo, kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba kuhlakanipha kusitsho la, umuntu yilowo lalowo lalowo lalowo, okubi akwenzayo uyakwazi. Kakuthi uthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu okubi kubi. Kasiguqukeni asizameni okuhle. Konke lokho okubi vele kakusiletheli lutho, yikho kwenza siswele lobuthongo nxa sizama ukulala ebusuku, nxa sebuya emakhanda kwenza siswele lalokothwa i-appetite, ngobana okubi kubi. Asikhulekeni babathixo engcwele, sikhulule kuko konke okubi, sesisabe wena ngoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yese wankuluke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha. Kuhlelo lwabatsha zulukandaba lamhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhona ngale kwele South Africa. Charmaine, kunjani mama?
Ngiyaphila mina, ngiyaphila. Ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni. Ngiphume elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye, kunjani khonapho, kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka. Inkinga esikhona yile indaba yamaphemithi, ukuthi amaphemithi sebevalile. Yikho lapha nje sokuqala ungani kuba zimanyana, but before khona kungconywana bekuncengeka ukuthi like lathi sithola tholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasile ekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye, ngiphila ngayo, atsho kanjalo.
Singathi manje ubona ngani usiya phambili kuyakumanjani khonokho?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-asylum, so asazi kumbe njengoba kuthiwa kulama-way ukuthi bangaka abazongena kulawo ma-way, bangaka abangaseze bangene. Ngoba even ama-asylum angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanesite, ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through inama-permit ona layo besiwanikeze kuphi lapho elizweni lase-South Africa.
Manje kungakumela ugcine ungasatholi amaphepha lawa, uzakwenza njani mandlovu?
akula plani nje ikubuyele ekhaya kodwa kube nzima futhi ngoba ubuyele ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuzana ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni ngoba sinabadala sinabantwana bayafunda zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke lesi bephila ngakho yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba veli lizi imali ingasilapha sila kodwa nzima ngoba kuyafana ngazi sithi siyahlala sizibeyakhona izoba nzima sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi
pho manje liza kwenzani
kunzima sinonowethu ko sifana nje labantu abalahlile ngoba ukubuyela ekhaya vele nje siyakufuna ongangothi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini imbuzo esinayo siyazibuza sinde siziphendule futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani
pho manje wena ubusuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi lokhu sowufuna umthandazo
amaphepha besingakaqali ukuwafaka because besisathi lathi siqale size umumo ukuthi maybe enxe labo kungaba khona lapho abangasiba lozwelonyana yithi yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enxe kukhona abazosenzela khona yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizamazame ukufaka wona la amawe
ye phosele ukugcina khonapha mama
hayi thina singabantu bezimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if masikhona ukuthi siye ekhaya sizama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethu kumele sililise next year sizame nini ngoba ngapha lakho sibaningi e-South Africa basakhona ukuthi banjani basihenge sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana e-South Africa thina bezimbabwe yesu siyaphila lapha lalaphana ke emisebenzini yabo kodwa nabakanikazi sebeyidinga fekho imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizamele ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota next year sibonele ukuthi kumbe kungaba khona yini utshintsho ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hayi kuzobonakala
ye lo-ke ngunkosazana Germaine Ndlovu osebenza khona ngale ke kwele South Africa sibonge kakhulu mama ungathini lakusasa
okay lami ngiyabonga
Salbonani balaleli emakhaya igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfelandawonye Sengkosi bengithanda ku-introduce ama-album amabili enginawo eyakuqala ethi ngikhala ngobhentheni esibili ethi indoda ngeyami sibo zenkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuzo zonke indawo ngumcimbi wakhe oyabe funa ukuthi abantu bazo entertaina uyasifonela kule number 0622188627 0622188627 kanti la ku YouTube sikhona ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba eyozibukela umsebenzi wethu wonke esikwenzileyo laphayana kanti ke na ku Facebook sikhona ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana besicela support yenu kakhulu kambe singaba yini ngaphandle kwenu siyacela liseseke njengengane zenu ezisakhulayo ezisafikayo kulo mculo siyacela support yenu kakhulu sihlobo zenkosi ngiyabonga
Siyawa kuleke Ntombi kona ngapha makhumalo singakagqiba uhlelo lamhlanje ngolisikhangele bezigokhela indaba Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapholisa namalunga ebandla lezanu-PF bahlupha abantu kwele Zimbabwe. abantu lokho bemelele impumela yokhetho kwele Kenya olwenziwe ngolwesibili. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo umthembo sithemba uGibbs Dube sinsithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.